umongo wendlala lonyaka hayi ukhuluma nje ukuthanda ngobana indlala ichaya abantu ichaye bezifuyo ezifuyweni ke hayi kuza kuba lukhuni sibili kakhulu ngobana izulu vele azange lini okuyikuthi amadlelo kazange abe khona ngamagceke indawo zonke le ndawo esasazi zingathi zenile zilenkotha sokungamagceke lamanzi aludubolo malisayo ngitsho khona emakhaya endaweni eziningi njengakubogwanda sengitsho lalaba abasemaplazini amadamu asatsha abale madlana zabo sebagebha imithombo inkomo kazanathi nsuku zonke seziseqisa isikhathi khona kutshisa kangaka lezulu leli elike lafefefefeza lizabangela ukuthi la mahlamvu la amanye izihwebe seziphila ngawo abole angabe sadleka hayi indlala sibili ikhona igcwele
abantu bona baphila njani kukhona yini abakudobhadobhayo emasimini okubaphilisayo lezi nsuku
abantu kangazi lami ngingeyake ngizuze ukuthi kanti kungani ngike ngadla izolo lakuthangi ngizibona sengidle khona okukabe kukhona akula lutho kanti labalaleli kakula lutho ngoba emasimini vele kwavele kwazitshela kwayale ngoba izulu lalingekho abanye zange vele khona ukuphuma eziphaleni azange kungene lutho abantu baphiliswa yikuthi nje umoya womuntu kawuphumi masinyane
inhlanganiso ezandise ukuphathisa abantu ngesikhathi sona lesi ziyaphathisa na
kwezinye indawo inhlanganiso lezo zisesekhona nje lanxa kungasafani lasekuqaleni ngokubana ngiyake ngibone ikakhulu njengalapha ekwande ngikhona ngibone sibili amaloli lamakhulu ethwele ehambisa khona kodwa ngowelfare bese ezigabeni ezijineyo sibona abanye abaklasi ezijine mhlawumbe njeabokhe labobani bani lakho gogo ngokuzwa kwami kabasenelisi ukuthi mhlawumbe bahambise isiqindi isigaba sonke kuba la mawadi akhethwayo kwezinye indawo yibo-ke laba abangasilasila inhlanganiso ziyazama kodwa abaningi njengokuzwa kwethu lokwazi kwethu sebehlisa izinga lokusiza abantu kangazi mhlawumbe njengoba umumo lokho usala usiba mubi bazaphenduka yini kodwa zona inhlanganiso hhayi zisesekhona nyana ezokuphathisa abantu ngoba leqiniso sibili abanye abantu bavele nje bazazifela emizini yabo lelanga selizavuleka kungela manzi kungela kudla kungela mali kungela imisebenzi inhlanganiso lezo lazo nxa zisenelisa singazikhuthaza ukuthi kezikhweze izinga lokusiza izihlobo labangane labazali lezintandane labo bonke nje abantu abasebunzimeni.